selubuyile lwadlula kukhethwe ngendlela emangalisayo ngoba kube lokuthula sibili yade siloku sikukhulekela sokwedlule kathi sesifika esigabeni sobana sokumele kufone igovernment ukuze ithi kona kube le ngqubela phambili kube lama-issues e-economical development okusemele siwakhangele akuseyiso sikhathi sokuthi sifuna ukubangisa sibangisa sibangisani kanti sisizwe sinye singabantu bane abetribusika lesinto esomele beyenze yikuthi kabasondele eduze kubanjiswane njengabantwana bezimbabwe sisonke ndawonye hatshi lokhu abakwenza ukwezethi labo ngelinye ilanga nxa ukuthi kuwele kibo bathi baphumelela lathi singabangisi sibambisane labo ngoba into eqakathekileyo konke lokhu sikwenzela ukuthi silungise umkhonomi wethu abantwana bethu bathole ukuphila okungcono kulalokho esiphila khona namhlanje ngenxa yokulwa kwethu sibaxazile kangaka sosoke isikhathi sokubambana kathesi
ye kodwa bona bathi hayi phela vele ukhetho lokutshontshiwe so vela kusebenzeki lapha sebengena kusadiki lapho ukuthi akwenze ukhetho lutsha
kanti bona lapho abanqobe khona solako kutshontshiwe yini na ngoba banqobele phela endawo eziningi njengalapho kokubulawayo kithi bathethe wonke amasithi engu 12 ama-MP bathatha wonke amasithi angu 29 awe-council so babaqilile yini na eharare bayenze the same thing ematnoth bayenze the same thing bathethe amanye amasithi lakwezinye indawo behamba bedobadoba lawa amasithi so lawa amasithi abawathetheyo ngokuqila yini na
wena ubona njani kona
kutshengisela ukuthi na ekhethweni vele kuzawuba le mpumela ezimbili wenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa akula kuthiwa kona njengalokho abakufuna ukuthi unabona bafuna impumela ezimbili ezokuthi banqoba kumbe esithubeni sithi na baqiliwe kanti indaba ungavuma ukuthi hayi kulokunqoba lokunqotshwa njengoba lawo benqobile kwezinye indawo kabavume ukunqotshwa kwezinye indawo kuye simple as all that akula nto ezimangalisayo enza ungangena ekhethweni uzanqoba kumbe uzanqotshwa